Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Ngibonge lami uThalo Nogawande obesifake indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 olesithathu mhlazi ku-16 Lwezi 2022 nguChris Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje, unina wentombazana eyayile minyaka elithumi lasikhombisa 17 yabhubha ngemva kokubeletha amawele. Kazange amtshele ukuthi ngubani owamithisayo. Silengxoxo laye.
Ukuthi uzithele vuna ikwazi ngobawe into esethwele wangitshele ukuthi uzithele, but ukuthi umithiswa mbanja uthola khona wathi bakwa.
Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi lanxa esamukela ukukhululwa kwabasekeli bebandla lakhe abalitshumi lane 14 ufuna ummeli wezengeza West edalele iphalamende umnumzana Job Sikhala laye akhululwe.
Isikhathi abantu laba bayakwazi ukuthi bazenze bensulwa ezimehlweni abantu abangahlali lapha eZimbabwe.
ELeRussia lilandula imbiko yokuthi yilo eliphosele amabhomba kwele-Poland elilunga lomanyano we-NATO osekungabangela ukuthi amabutho amanye amazwe angenele kumpi yele-Ukraine.
UBiden ukhanya ngani njalo sekhulile, ezinye izinto kasazicabangisisi. I-mental capacity to understand a catastrophic result that can come out of this.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Unina wentombazana eyayile minyaka elithumi lasikhombisa 17 yabhubha ngemva kokubeletha amawele. Kayizange amtshele unina ukuthi ngubani owamithisayo. UConfidence Msimanga ubelethe kuhle kwathi ngemva kwamalanga amathathu esekhululwe esibhedlela sempilo Central wasebhubha kungazakali ukuthi ubulewe yini. Ubekwe ekhaya likanina esigodini ngesonto. Unina unkosazana Precious Msimanga usesele enakekela amawele la emzini wakhe emakhokhoba kobulawayo. Ugeina Kumete Saidi weStudio 7 uxoxe loMasimanga othi uConfidence uze wabekwa engakhulumanga ukuthi uyise wamawele ngubani, ngalokho usedinga uncedo lokondla abantwana laba.
Ukuthi uzithele vuna ikwazi ngoba wawuyakinto esesithwele wangitshele ukuthi uzithele, but ukuthi umithiswa mbanja uthola khona wathi bakwa. So ngasezi ukuthi akungcono ngimgcine kunjalo, ngatshoni ngimkhingela kumbe impopothela. Sometimes sengahambe senze enye into eyingozi kakhulu, ngasengidingela imali ukubana ahambe esibhedlela ayehlolwa ayebhalisa. Ngasekhaya etiyabhushi nasuka khona ngale esebhubhu inyelakha into i-BP labeyalaye ngathaba obulawayo wazothola ivocha kucansi wahambe emzibikazi ekliniki bamtransfera to impilo basebesithi ngcono bamgcine bona bamenze i-operation engazangaye kulebha kodwa wazangaye kulebha sewazilebha.
Ubese le nyanga ezingaki?
Bekumele abelethe mhlaka 20 November basebe-operate mhlaka-1
udubo
November
ngenxa yokuthi bevuvuka inyawo.
Bathi i-GP singalimaza abantwana or ilimaze yina, so basebesithi i-best option ukuthi bam-operate ngasho isikhathi sakhe sokuhlelisa.
Wasebelethe?
Wase-operatewa ke wenziwa kahle i-operation zamgcina 3 days khona ngale sempilo. Wazophuma esibhedlela wahamba ku-7 days emzilikazi. Udokotela sewathi i-operation yakhe yenza kahle, avukele nkinga le ngoba laye kazange abathumbe ikhanda kumbe isisu kubuhlungu hhayi, but bezeke angabhubha ngalo wakho ntambama nje ambulezi nokucathuthi avaleke kuphela umoya nje from no way angathi wahamba nje ngepapa. Samthatha samfa imoto sahamba naye empilo singele get manje
bahlola yini odokotela esechoni ukuthi babone ukuthi kuyini okumbuleleyo
bahlola manje sathi sesidinga ukuthi wasiphathisele kahle sabona ngoba ibabhale ikhlasa manje ukuthi thina sisi understand kahle kahle zini asi understand kahle ukuthi bangathi kuyini
hayi silusizi kakhulu ngomonakalo lo abantwana ke banjani ngaba yini
ngamankazana abantwana bazithilele ngamankazana
awu bakithi kulabanye abantwana wena mamsima
ngilayo SITS khathesi nabayi-2 kuphela ngilayo SITS khathesi omncane la
kuyini usizo ongalucela ebantwini abantu abanganceda ngalo
iyakhulu ukudla kwabantwana ngoba banathi uchago wathamba athengele i-9-1 yabantwana lo lami nje ukuthi nginje ngoba bengizithengisela phanje ngithengisa amatamatisi manje sole abanzima khasesengikhaya abantwana ngapha lo kudla endlini imali yerenti lalo mina isikolo next year nalo grade u-CDA so ngapha sengikhayele laba abancane ngangapha ukuthi ngikhayele ukuthi ngiphume phande ngiyethengisa savuvela ngikwazi ukuthi ngizenze
ungatshela abalaleli ukuthi utholakala kuziphi inamba uzikhulume kabili lezo namba zakho
ngitholakala ku 0777 400 509
so phinda njalo mamsimanga
0703 400 509
alo ke ngunkosazana Precious Msimanga obexoxa ecingweni le studio 7 ekobulawayo Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi lanxa esemukela ukukhululwa kwabasekeli bebandla lakhe abalichumilane 14 ufuna ummeli wezengeza West edalele ePhalamende umnumzana Job Sikhala laye ukuthi akhululwe abasekeli be-CCC laba bakhululwe inkantolo ye-High Court nge-bail izolo kulandela ukubotshwa kwabo kunyanga phose ezinhlanu ezedluleyo ndawonye lamalunga edalela ePhalamende amabili umnumzana Godfrey Sithole lomnumzana Job Sikhala uSithole yena ukhululwe laye ngebail ngeviki edluleyo abantu laba babotshwe ngonhlangula besetheswa icala lokuphehla uDlame eNyathime Ivandla lesisi lithi abalokhe bevalelwe ngusikhala lo Felix Biri yena oyekhululwe ngebail kodwa waphindwa wabotshwa ngeviki edluleyo uChamisa uthi usikhala la kumele akhululwe ngokuphangisa uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lelunga lesisi umnumzana Abednego Bebe ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba
ukusukuluzwa kwama-political prisoners kuvele kunjalo ntungameli ngingakhuluma-ke muva ngathi mina abantu laba bafuna ukukhetha abantu ukuthi kine selikhuluma ezinye izinto ezingalisi lokucabangelana phakathi so yikho ukwenza kwepolitiki ngeza kuthiwa umuntu yi-political prisoner ama-political prisoners abisa ama-circumstances alabo ababe bekhethe i-judiciary ukuthi abe nenkulumo ayikhulumayo ebantwini kusize ukuthi abantu bahlale besesaba njalo babe bekwenza njalo stegadi ngoba babe besenzela ukuthi abantu babonisise ukuthi bona yibo abakhetha ijudiciary bazakwenza ijudiciary yenze izinto ngendlela eziyabe zihambelana nokuthi ipolitiki yabo injani on the ground so yiyo into esinxa sikhuluma nge-judiciary capture njalo sikhuluma ngo-political prisoners yikho esifuna ukukhuluma enkulu ngoba mhlawumbe abantu abayibo ofanele ukuthi abasejele babhahla ejele kababoshwanga ngoba yibo abaqala umsindo wonke umuntu wazibonela kusenzakala into eyenzakale enyasini ukuthi labo ababoshwayo ngabantu abaretaliyeta muva kokuthi bona babeqondwe bafika bahlukuluzwa nabantu esakubona-ke kumabonakude okunye esakubona kuma-whatsapp asonto efihlayelini
sikhuluma nje kule qula le-commonwealth elisezimbabwe elilande ukuze hlola ukuthi ezamalungelo ziyahlonitshwa yini okungenza ukuthi iZimbabwe ibuyiselwe ku-Commonwealth. Abanye bathi abakhululiweyo laba be-Triple C uhulumente ungabayenzele lelo qula ubona ngani kulokuhambelana kulobudlelwano
uyahambelana inkomo ukuluma ngokuthi laba bantu ngama political prisoners ngoba into leyo enisho ukuthi le political communication enzakala yona so ukuthi politically lo okwenza ekwenza umzimelana ngokoroko ukuthi politically ke abantu laba bayakwazi ukuthi bazenze bensulwa ezimeshweni abantu abangahlali lapha eZimbabwe ikho ngiqale ngokuexplaina ukuthi abantu laba baboshwe njani ukuthi vele bona ngama political prisoners ama decisions aza kwenziwa ngenxa yokuthi i-judicial structure azaba le political connotation ekhuluma ngalokho ekhuluma ngayo kathi sikuyafakazela lokho ombuza khona ukuthi ukukhulunywa le-commonwealth kodwa asikuthi abantu abanabala macala bese
usikhala ubona la ephuma maduze yini
umuntu oyi-political prisoner kuyadependa ungahlala iminyaka ungahlala izinyanga ungahlala amaviki ungahlala ilanga elilodwa ungangangeni lesitokisini kumbe ejele kodwa ushiwe ekhishwe ekot so kuyadependa ukuthi-ke lo onguye ocontrola ngobambi izintambo ukuthi njengoba sikhuluma ngejudiciary e-capchat ufuna ube uphume kunjani kodwa osalayo uvele uzaphuma ngoba yena icala ezinayo.
Hello ke ngumnumzana Bednico Bebe ilunga lebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eKwaBulawayo. Amadolobho amaningi elizweni asethwele nzima ngodubo lwezidakamizwa. KwaBulawayo kubikwa lolu dubo luyaphambili njalo kubikwa sokutholakala abantu enzikini yedolobho abathengisela abantwana besikolo lezi zidakamizwa ezigoqela umuthi wokukhwehlela lempuphu ebizwa ngokuthi yi-crystal meth ngesiNgisi. Ezinye izakhamizi zakoBulawayo zithi labo abathengisa izidakamizwa bayaziwa nguZulu njengoba bethengisela obala emphakathini kodwa bengabotshwa. UGainer Gumede weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Udubo lwezidakamizwa asiyonto entsha koBulawayo, sike saba lodubo olubhahile kakhulu ikakhulu eNtumbane, siphinde sibe lolunye udubo ikakhulu emalokitshini langangentshonalanga yedolobho lakoBulawayo, sigoqela oluvivi ogwabalande laphana ufica ukuthi lalapha endaweni okuthiwa kuko-60 ngawusegwabalande laphana abantu bayakhuluma ukuthi hhayi izidakamizwa ngisakavuke umchilo wesidaka. Kodwa-ke ungakunanzela kakhulu laba bantwana abahamba ezikolweni esingathi ngama-school going age groups, iningi labo livamile ukuthi lisebenzise izidakamizwa ezigoqela imbanje, ezigoqela bona labo bronco, zigoqela ombarura kusehla kusiya khonapho. So udubo lwezidakamizwa ludubo selubhahile kakhulu edolobheni lakwamanye nje amadolobho angaphandle kwaKwaBulawayo. So-ke esikwenzayo-ke njengenhlanganiso ikuthi silogatsha lwezabatsha abe-youth abayibo-ke abaqoqa imihlangano bekhankasela ukuthi abatsha bananzelele ukuthi kusasa lisezandleni zabo, akumelanga ke basebenzise lezi zidakamizwa. Sibe sisebenzisana njalo futhi labonozindaba ukuthi sipapathe kumbe siveze sobala inhlupho lezi esihlangana lazo ezezidakamizwa. Lokukhuthaza bona abazali ngoba abantwana besikhuluma ngabo ngabantwana abasuke emizini etshiyatshiyeneyo. Kungumlando wabazali, kungumlando walabo abadala abakhangela abantwana ukuthi babakhuthaze njalo babatshengise indlela. So siyinhlanganiso-ke sivame ukuthi nxa sisemhlanganweni yethu sixoxisane ngakho khonokho, sikhuthaze la malungu ethu ukuthi abhodabhode ezindaweni ezitshiyeneyo eveza uhlupho lwezidakamizwa lolo soluthe lwathi chithisa kaKwaBulawayo. Njalo-ke sikhuthaza la mapholisi ukuthi nxa bethe umkhosi waba khona, ngoba esijale ukukwenza ukuthi kwakube lama-demonstration kakhulu ngakhaya eNtumbane, kube lama-demonstration amaningi izakhamizi ziphakama ziveza ukuthi lapho abantwana bathwele nzima, kulabo mama ababathengisela amasikozi alawo ezidakamizwa, kulabo mama ababathengisela izidakamizwa zisegcekeni njalo njalo. Kodwa-ke amapholisa lanxa ayatshelwa esikhathini esiningi, kwezinye izikhathi kawasukumeli phezulu okugcina kusenza izakhamizi zicabange ukuthi mhlawumbe lazo lawulawa amapholisa lesandla. Khonapho ku-6th Avenue uzafika ukuthi amapholisa apatrola nsuku zonke, kodwa esikhathini esiningi laba abantu abenza khona oko kababotshwa ukugcina kusenza ukuthi izakhamizi zinakana ukuthi mhlawumbe amapholisa lawa lesandla kukholokho singathi ukuthi wonke kodwa-ke bakhona ngoba siyakwazi ukuthi ine-basket of ama-fruits vele abakhona amanye abolileyo so-ke siyakhuthaza ukuthi umphakathi sifumele phezulu sincedisane singumphakathi ukuze sinqabele lolu duvo olukhona sokuthelwa athi cithisaka olwama-drugs kwenza ukuthi abantwana bakhule baqethe izikolo bakhule babe ngabantu abazaba ngabantu abale kusase eqhakazekileyo.
Alo-ke ngumnumzana Thembelani Dube, umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, obexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le koBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi unobhala ubona ngenhlelo zebandla lezanu PF umnumzana Patrick Jinamasa uthi lanxa besemukela inkulumo zokuthi leZimbabwe libuyiselwe kunhlanganiso yeCommonwealth, isiqubu esiphansi esenziwa ngaso siyasolisa. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi iKhomishini yezokhetho eZEC ithi izamangalela inhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo eyithimphathelu emapholiseni ngoba linhlanganiso yangena ebulenjini bekhomishini le ngokungekho emthethweni. Ithimphathelu yona ithi ubulembu bezek abuvinjwanga okuba lula ukuthi umuntu azingenele santando. Okwamanje senilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 ogawule bengakhulumi njalo lo Joseph Achungu bengakhunjani athwele zima bemathebeleni ndawo bayakwazi imathebeleni ndizithwele zima emadorobheni emakhaya bengakhulumi njalo abadala laba bayekumasaro basivuselwe lapho bathi ilizwe liright emathebeleni abantu bayadubeka abantu abasebenzi ngabe emalokitshini yebonto abantu badubeka nje hambe kumalokitshini ngabo-10 kwantani babehlezi emabritshini ngabe ngabo-5 zabontani babehlezi njani abantu bathwele zithwele zima emadorobheni lapho nxa bogawule lo Joseph Achungu babesithi ilizwe linje linje liright kwigawulekele khonoko abantu bechocho badubeka sabalandlala yanda nje churuchu bese churuchu izolo abantu bechocho balakudla ngitsho batshe ngathi ugawule bathi gawule asivumanela sikwazi ugawule ngumuntu onjani gawule uxolela abantu bakini gawule xolela abantu gawule abantu sebedinwe ngayo gawule akuxolele abantu gawule yekela ukukhumela abantu amanga zikhulumelela kwisayidi wethu yekela ukukhumela abantu ematopo labalatsha abantu vela selithandi thina ematopo asilithandi lalivotela ukuthi lasitshaya lasethu se
salibona lobustudio 7 alibingelela abasakazi abahle ngalibingelela lonke maZimbabwe amahle bantu abahloniphekayo. Lo mbono lapho bona abanye abantu bathanda ukuhlala nje sonke isikhathi bengaba-opposayo kodwa bengananzeleli ukuthi into abayi-opposayo kuyo. Ake sikhangelenini impilo esikiyo, sikhangele impilo eziphilwa ngabantwabethu. Kambe nxa ungathi wena ubona ukuthi abantu abaningi bayagijima bakhanye nempumalanga, wena uphambane labo ukhanye nentshonalanga, kukhona kambe ozakuzuza, anje ulahlekile. Ake sikhangeleni lapho kuya khona iningi sikhuphe imizani le embusweni bantu bezimbabwe ngiyazicela. Lezi ndaba zokuthi bezikhuluma ngamashona lamandebele into ezakudaladala futhi ezingasebenziyo zenza ukuthi kugcine singalangqondo emele ukuthuthukisa ilizwe lethu, sihlale kuphela sisilwa ngokonoku ukulwa ngemihlobo okuyikho kwenza amanye amazwe ufice ephumelela ngcono okudlulathi. Ake sizameni ukucabanga bantu bakithi, yekelani imicabangweni le yabo madebele mashona mdakazi kwabezi nangana laphana umfana
Studio 7 salibonani livuka njani labalaleli. Ye hayi mina ngisazwisisi lami nge United States ngokuthi yona uma kuyikuthi kukhali i-CCC kuma kukhala uChamisa iyasukuma iyasabela, kodwa ma kukhala thina komthwakazi ayisukumi ayilaleli i-United States. So that is why mina ngibona ukuthi ilesandla esikhulu kakhulu kugugrawundi ngoba thina uma sikalo kupakamisa isikalo sethu segukurawundi ayi avele ayisiphenduli iyo pendula i3CC iyo pendula uchamisa kuthi ukuthi iUnited States yona ngokwayo iyo erongo khona la ngoba itatisa why iUnited States ingangeneli endabeni yethu uma sisithi sifuna ukulungisa indaba yegukurawundi iUnited States ayingeni ngani kuthi ukuthi iyo eyayiphathisana lomgabe eyayibambene nomgabe besendi gukurawundi United States leyo yazi United States mina ngiyayenyanya that is why ngingafisanga nokuya kuyo ngiyayizonda kanye yalizonda kabi leli izwe leli liya ngizonda ukufa ngangifanele ngiye khona eUnited States kodwa ngokubona izenzo zakhona iUnited States yabambana namashona ukuze iqedise izwe sakomthwakazi ye ngiyabonga
Studio 7 Studio 7 ngiyabingelela abasakazi bakahle ngibingelela ngumpande eplumsi ngibingelela kakhulu kaZigeno Said ngithi ngimthanda wayezifunda izindaba ngezizwa difare abantu bayamangasa kakhulu abakhuluma ngeMthwakazi Republic Party bethi ifuna ukuhlukanisa ilizwe hayi bantu bakithi sondelane eduze neMRP nizokwazi ukuzwisisa kahle ukuthi iyini yona nenhloso yayo iyini iMRP yayihlukanisa ilizwe ibuyisela ilizwe lapho elalikhona ibuyisela ilizwe lapho elalikhona ayihlukanisa ilizwe so uma ukude nayo ngeke ube kwazi ukuthi kahlehle kwenzakalayo ngiyabonga
Salibonani salibonani ma VOA indebele yamahle libingelela ku studio 7 lapho basakazi bonke nje lingabe lisiphathele imsakazo lapho ku studio 7 ngisithi salibonani libingelela nginithanda nonke ngoba likhethe imhlobo kunje nami ngikhuluma njengamanje kuyacaca ukuthi alingikhethanga ngoba niyayizwa le audio ngishoyo lana mina into engayi ngakhuluma kakhulu ngalaba abakhulumela izanu PF laba uchuma nalogawule lo masingabasoli laba bantu laba bafowethu masingabasoli ngoba laba bantu bakhuluma mhlawumbe into eyabibhalwe phansi ukuthi wena khuluma uthi wena ukhuluma uthi mhlawumbe umbhobho babe ufake endlebeni noma ngithi isibhamu babe sifake endlebeni ukuthi vele once nje phambuke khuluma nje into engekho bambonisa omunye abemkhombe ngesibhamu endlebeni omunye emkhombe mhlawumbe ngesibhamu emlonyeni omunye uyabe embambe ngekhala ngiyake ngizwe mayekhuluma lapho ugawule ngani unokuthikathikaza kancane kusho ukuthi uyabe sefuna ukulahla mhlawumbe amagama ngezinye indlela bengithi ndlulise nje khona lokho singabasola singabasoli laba bantu bayasetshenziswa ngiyabonga
phinda njalo futhi lilalele kuhle bantu bese basekhaya igama lami futhi ngilishiye ngumuzi khona unkomo usuke lipanda kwenta kwakhona esigabenze kanjana ngaphansi kwenduna uMabhiwa yatsho futhi ngiyamvumela ubudasi ujahalo othi yena wayeyiseyezanu konke okwakusenziwa izanu uyakwazi and uqinisile kaqambe manga la bantu banaba abahlala emapulazini abazithi ngamahoveti ayisiwo mahoveti wamambela ngamasela engamasela njalo ngabantu abasuka kuma-CIO abasuka kuma-CD abasuka kumapholisi ngikhumbula ukuthi uma njalo ngoba usotsha lona ngokwalo ambona ukuthi lungafikela kuze nezinto ezinjalo hhayi lokho kwenziwa ibanabo abantu embabiza amagama abo njangemisebenzi yabo yibo bathona bechathamisa abantwana babantu ezihlahleni bebafundisa umkhuwo ongasiyo ozokwenza mabuye kwaphila impilo ezimakhulu emhlabeni kodwa bebasebenza kanjalo akulalo into abalizuzayo nangu ujahu uyafakaza babezidla imbuzi zabantu so yena obathembisa khona obanika khona yikuphi uqinisile yikho lapho kufela khona ilizwe lasekhaya leZimbabwe la singabantu banabo abazithi bona sebengozani uPF kodwa bengasozani uPF ngezehluleki ezehluleka emini ilanga lisiza zehluleka lezi zehluleki zehluleka emini wehluleka khona lokuthi avuse umuzi wakhe kodwa amandla okuganga ulawo ngiyabonga
lathi siyabonga lawo ke ngamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika eleRussia lilandula imbiko yokuthi yilo eliphosele amabhomba kwele Poland ilizwe elililunga lomanyano we-NATO osekubangele ukuthi amabutho amanyamazwe awenhlanganiso le e-NATO engenele kumpi yele Ukraine. Umsakazo we Voice of America ubika ukuthi uhulumende we Russia uthi lokhu ngamaqhinga okumninda ngodaka ukwenzela ukuthi impi esaqhubekayo ibukeke ikuzinga eliphezulu ngoba iPoland lilunga lomanyano we-NATO. Ele Melika kanye lomanyano lo libikwa lisithi lisahlolisisa lolu daba. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Innocent Ndivali, umholi webandla lezombusazwe ele Economic Freedom Fighters Zimbabwe.
Number one, into leyi okuthiwa yenzakele ePoland ayikabi leproof etshengisa ukuthi kuliqiniso lokho ukuthi kwenzakele. Siyakwazi ukuthi iNATO ifike yakhuluma ezinye izinto ezi-fictional, eziyi-story ukuthi take for example bathi Libya baya enforce no-fly zone ukuze beprotecte abantu. Kuyikuthi bona babefuna ukuthi bekhiphe or bebulale uKadhafi. Base behamba e-Iraq bathi kulama weapons of mass destruction, kuyikuthi bafuna ukuthi benze okunye including ukulala uSaddam Hussein. And khathesi nxa bekhuluma ngokuthi kule nto enjalo yenzakele ePoland aselaqiniso ukuthi yikho yini kumbe kuzindlela zokuthi beqalise enyimpi ukuze beqalise ukuthi bona njenge-NATO be-attacke i-Russia, which is very dangerous. I believe ukuthi i-NATO kufuze ingaqalisi ukuqamba amanga njalo ingaqali ukuthi izame ukwenza ekwenze emazweni lawa njengabo Libya labo Iraq.
Sikhuluma nje eleRussia seliphikile ukuthi sehlakalo lesi senzakele. Ubone ngani kuhamba njani lapha njengoba iqiniso lizavela?
IRussia ingabe ikhuluma iqiniso ukuthi abakwenzanga lokho njalo akwenzakalanga. Njengoba sengikhulumile ukuthi hayi iNATO ayisiyo inhlanganiso yokubumba i-peace yomhlaba, inhlanganiso yempi, inhlanganiso yokulwa lamanye amazwe, inhlanganiso esetshenziswa kakhulu ngele America ukuthi ilwe, ichaye, idelele, ihuquluze even umnotho wamanye amazwe. So iRussia ingabe iqinisile ukuthi hayi ayikwenzanga lokho ngoba i-America ifuna ukusebenzisa izinto lezi as a justification to start impi against Russia, which is really dangerous. I think uBiden kufuze ekhuzwe, and uBiden ukhanya ngani njalo sekhulile ezinye izinto kasazicabangisisi. Amboni ukuthi usesele capacity, mental capacity to understand a catastrophic result that can come out of this. Njalo iPoland awufuzanga ukuthi iqamba amanga igcine ifaka umhlaba ku-risk.
Hello ke, ngumnumzana Innocent Ndivali, umholi webandla lezombusazwe ele Economic Freedom Fighters Zimbabwe. Ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekwele Bilitane.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Yebo, isikhathi iso esesidliwe ngumakidi, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Unina wentombazana eyayile minyaka elitshumi lasikhombisa 17 yabhubha ngemva kokubeletha amawele. Uthi kazange amtshele umntwanakhe ukuthi ngubani owamithisayo. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi lanxa esamukela ukukhululwa kwabasekeli bebandla lakhe abalitshumi lane, ufuna umeli wezengeza West edalele ephalamende umnumzana Job Sikhala laye akhululwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Masidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.